Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakobulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina ngumkhize uKhabazela ushifu walabo abulawayo. Inkosi le wayibophela ukuthi khona wayeyinkosi yamaNdebele.
Lithini ngakho?
Thina amaNdebele ngokukhuluma kwethu sikho khona sonke isizwe sikaMthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umsikazi, yiyo kanye inkosi esayethula e-Church Farm kwalomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasiphiwe ngamapolisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala. Sibuhlungu siyakhala sizubuhlungu ngoba sibotshelwe indawo yethu. Sizubuhlungu thina sifuna indawo yethu. Mina njengamangilaba bangilamama ngintandane baba ngawula ligugurawundi. Ngibuhlungu kakhulu ngiyafuthelana. Akethe ngilabantwana indaba yena into eyenzakalayo eyenzakalizona. Abantu bami sebambalekile abantu bayegoli bayebhotswana. Ngintandane ngisele njengomkhoba. Ngizubuhlungu kakhulu. Angilabana ngilabani soya lokungandi okwangithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba ngamaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyabusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Singakaze siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni, sashaywa ngenyele nje amandla isankala lapha ngilimele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into isinkulu sidinga ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusengisa ukuthi nawe kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincindezele ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikhindi kaZasathane.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandwaba izolo uthe abantu bakwaMthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo okwenza amapholisa kamgabe achaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina bevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethweswa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu batshone ekhothi. Ngemva kwalokho wasetholakala engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulumhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu bezimbabho. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi bayaphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. Lokubotshwa kwabo kuyadabukisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe, okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho. Ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubopha abantu bakithi avele eHarare, kodwa akube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala. Kungalokho ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yeMthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owaseSouth Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.